kungaba nzima kakhulu ukuthi kubesegcekeni ukuthi uKasikwere uyabuyela eZimbabwe ngaliphi yena ayicala lakhe belikhanya lilikhulu lifanale nabanye bonke abakade bekuqembulele lithiwa i-G4 akade belikhokhela ukucatshangela ukuthi kugoqela uprofessor Jonathan Moyo lozwawo. Ngakho ngibone ngani ukuthi yena sengathola ithuba kumbe sengathola ukuvunyelwa nguhulumende yilo wakhipha umbuso kaPresident Mugabe. Ngibona kuyabe kutshengisa ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okungaziwa ngabaningi okwaziwa nguKasikwere. Njalo kuyabe sekutshengisa ukuthi G4D isiqamuka laphakathi ingakaze yalisa lo khetho loba only one ngebulalelitsha elithiwa yi-NPF.
Baba Sibanda, kukhanya ngazani kulabanye abaku-National Patriotic Front abafuna ukuthi umnumzane uKasikwere abe nguye okhokhela ibandla leli. Kuyabe kuhamba njani kwalapho? Kungaba njalo,
ngibona ngani mina kungaba nzima kakhulu ukuthi umnumzane uKasikwere akhokhele leli bandla, ngoba indlela abantu abamazi ngayo abaningi, indlela yokuthi kazakale ngumuntu ongathatha ubukhokheli kumbe abantu abangathatha sengathi angaphikisana lomnangagwa, lo president omnangagwa ekhethweni. Manxa yokuthi National Patriotic Front leyo isicabangele khombonani kukhona lapho ngani iyasilela khona ekuthi ngiphumelele njengebandla elezombusazo.
Nxa engangena sibili kubandla leli, ubona ngazani amanye amabandla angamphatha njani? Uyabe ngani umthengisi kumbe ngumuntu ongena ukuthi alwisane lo mnumzana Mnangagwa lebandla lakhe?
Nxa kuyikuthi engaqala nje ukuvunyelwa yena ukungena kwele Zimbabwe, abanye abafana nozhiwawo loJonathan Moyo lokhu besadingakala kuthiwa bayabotshwa, kuzabe kutshengisa ngempela ukuthi mhlawumbe yena umnumzana uKasikwere uyabe sethengisile esesebenzelana ndawonye neqembu leZANU-PF elikhokhelwa nguPresident Mnangagwa. Khonokho ngibone ngani kufanele kuyabe sekutshengisa lokuthi i-NPF ayiselalo elakusasa elithembisayo.
Wena ubona ngazani angabuyela kodwa kwele Zimbabwe angabotshwa yini kumbe bazamsebenzisa?
Ngibona ngani mina kukahle bangaqala ngokuthi bazame ukumthenga bamsebenzise